bengifuna ukuthi ngenze i-awareness ye-drugs ukuthi stay away from drugs because basibheka ama-youngsters ama-teenagers sebesebenzisa izidakamizwa abanye bakhona batholi ukuthi ba-drop isikolo abasaya esikolweni so siyabe sibakhuthaza ukuthi beyekele izidakamizwa ngoba isikhathi esiningi basiqeda besezizinto ezingekho right lalaba ababethengisa laba abantwana sebefuna ukuthi beyekele lezinto lezi abazenzayo because abantwana bamanje ma uthi uyabheka vele sebesebenzisa izidakamizwa kakhulu
ye singathi kuyini okwenze ukuthi ucabange ngalokho
ngoba mina ngile sikhathi sokuthi ngihlale phansi ngibone ukuthi phakathi komnyaka sibe lohlupho lwani ngoba ngiwabheka ekuqaleni ilokuzeni yami i-awareness yami yokuqala yayingeye-COVID sasilohlupho lwe-COVID then phakathi kwesikhathi lapha bengishova sisenza i-awareness ye-BP ukuthi abantu beyehlole i-BP sine-problem ye-BP then ngasengibona ukuthi intsha yethu iya kuzidakamizwa kakhulu because abaningi vele badrop isikolo abantwana besikolweni uthola sebesenza sebethenga abanye bethengisa izidakamizwa lezi
singathi-ke ufisa ukwenzani
ngibe lohambo lolu ngoba iminyaka yonke bengilokuthi mhlaka-18 December ngibe sengisuka lohambo lokusuka ngebhayisikili lapha ngihamba ngikhankasa ngifundisa abanye engingabe ngibathole endleleni ngixoxisana nabo ukuthi bekele isidakamizwa njalo ngispreada le meseji le ngoma nje ukuthi abantu bahlukane lezidakamizwa omunye nomunye tshela omunye lapha ukwenzela ukuthi izinga lezidakamizwa maybe lingayehla liye phansi
usuka nini kwele South Africa njalo usukela ngaphi usiya ngaphi
okay ngizosukela e-Midrand e-Boulders FP mhlaka-18 December ekuseni ngizobona nje isikhathi esizobe singifanele ngoba kuzodiphenda lange-weather ukuthi i-weather iyabe injani esikhathini esiningi lokuhlutshwa ngumoya but lo nyaka ngibone ngathi kuzoba le problem yelanga so ngizozama ukusuka mhlaka-18 ekuseni kobulawayo ngikhangelela ukuthi ngizoyafika mhlaka-20 ngabo-11 emini ma ngasazisanga ngaphambaniseka endleleni
ye singathi uhamba wedwa kumbe kulabanye abantu ozabuhamba lapha
bakhona ade sebengithembise ukuthi bazohamba lami abathathu njalo besivumelene ukuthi hhayi sizohamba besithe sizoqala sihlale i-meeting yokuthi sihlangane then sesixoxa ngokuthi ukuthi sizobe sizohamba kanjani ngoba siyabe ngoba siyabe sikhangelele ukuthi sihambe sifundisana sibathathu so bengisithi sizoxoxisana nabo kuqala ngoba into engiyabe ngiyibalekela esikhathini esiningi ngiyabe ngibalekela ukuthi ma ngihamba labantu abangajwayelanga ibhayisikili ma sesisukelwa yi-problem endleleni kuyakusuka sokusihlupha kakhulu
ye siyakuzwa kakhulu-ke nxa sukhangele-ke uhambo lwakho lolu kuyini ojala ukubhekana lakho emgwaqweni lapho nangeza ukhuluma ngenyoka lezinye izinto
emdlalani yokubhekana lawo yiyo iy'ndaba zokuthi ngiyabe ngihlangane lezinto ezinjengabo onyoka labantu nje bayi-problem kakhulu ngoba abanye abantu bathola ukuthi babefuna ukuthi bekugwajise bekwethusele but lokho bengakaze ngihlangane nako abantu abanye babekhuluma nje khona lapha nje kubo-Facebook kodwa bengakadibani nabantu abafuna ukungihlupha mayelana ngendaba yebhayisikile basake funa ukuthi ma siyabe sichova ngale sichove singabantu engathi silihlekana sibe baningi ngoba ukuchova ibhayisikile kuyindaba enzima kakhulu omunye umuntu ma ungabe umtshela ngendaba yokuchova ibhayisikile uyabe sesicabanga ukuthi maybe yinto encane kade yinto enzima ngiyabe funa ukuthi ma ngichove lo muntu owaziyo ukuchova ibhayisikile ozokwazi ukuthi kube nto bathi yi-wind breaker ukuthi sivala kanjani umoya njalo siyabe sigijima ngayiphi iphesi so ngiyabe funa ukuthi ngihambe lo muntu ojwayele ukuchova engazi ukuthi endleleni akasoze abe le problem sesifuna i-assistance
ye siyakuzwa so-ke wagcina nini ukujova usuka kule South Africa usiya kobulawayo
okay ngigcine mhlaka-18 December 2022 last year bengisenza i-awareness schools ama-packs and schools ama-study packs and schools in schools lapha bengisponsa ngudingani publishers lapha
ye kusebenzekile sibe lokuzwayo
ya khona kusebenzekile ngoba udingani yena wayenza into le esasiyivumelene uyenze ngendlela yakhona.